bengibala nje okupostwa ngabanye ku social media besithi enxa ule BP ungaze wangena ke eshopethize leshopethize ngokuthi uzawela phansi nxa ukhangela ke intengo yezinto. Sokungani ke ngama jokes abantu abakwenzayo, kathi abantu bakhuluma abahlangana lakho ukuthi intengo esiyibonayo emashopu iyethusa, iyethusa nxa sikhangela ke iholo elitholwa ngabantu. Intengo leke akula lo muntu ochasisayo, ubona phela abathengisayo la uhulumende ukuthi kungaba kubangelwa kuyini ukuthi ke intengo ibisikhuphuka ke okungaka ngosuku ngosuku. Kuzabangela ukungahlaliseki ngokubona kethu isikhathi esilandelayo, ngoba phela kuzabanzima ukuthi izisebenzi zikwanise ukuphutshisa inyanga zisiya emsebenzini, njalo zigcina imuli zazo.
Njengoba imali yeZimbabwe ilahlekelwa luhlonzi ngalindlela phose mihla lamalanga, bakhona yini abaqhatshi abakukhangelayo khonoko labo bengezelele izisebenzi iholo ngokufanayo?
Nxa sikhangela ke esikubiza ngesilungu sithi i-collective bargaining process, kumbe ukukhulumisana phakathi kwabaqhatshi lezisebenzi kuma industrial platforms achiyeneyo, kusobala ukuthi abaqhatshi ke balenhliziyo ezilukhuni, ngoba abakunikayo kumbe abaku-ofayo abathi yikho abakukwanisayo, kulutshwana okumangalisayo nxa sikhangelisisa indlela abakhuphula ngayo bona ke izinto. Sibone nganitho khona abaqhatshi bakhangele kwelabo icele abakuthengisayo bekukhuphula ke ngokuphuma kwelanga, ngokutshona kwelanga, kodwa ke ekubhadaleni baba lenhliziyo ezilukhuni okumangalisayo. Sesibone ama collective bargaining processes kumbe ukukhulunyiswana ukuthize kufika ke kuma deadlocks ukungazwanani, ukuze abantu be kuma arbitrators abanjalo baye kuma court ngendlala yokuthi kabavumelani ukuthi banganikana okungakanani. Sesizabona ke inkulumo ezithize sezizaphelela emakhothi phakathi kwezisebenzi labaqhatshi kuma sectors athize ngokungavumelani ukuthi banganikana njani phela. So singathi hayi, asitholike usizi okuvelela kubaqhatshi. Abaqhatshi ke kabala ndaba lakho ke esihlangana labo thina izisebenzi.